Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlazine kuncwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lo mhlangano omkhulu werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds, lapho azasungula khona umanyano weMDC Alliance. Kuwoza Friday lamhla sihamba leqembu leDisciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa la masocha asebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasocha eHarare ngolwesibili. Iziphathamandla zengatsha zombili lezi zitshele intatheli zindaba namhla ukuthi zikhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, njalo zithembise ukujezisa bonke abaphatheka kudlakela lolu. Ingxabano le iqale ngemva kokuba amapolisa epontshise imota elinye isotsha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule amasotsha aseqoqana angena edolobheni ahamba ebhuqa amapolisa. Indaba zokumpontshiswa kwezimota zabantu ngamapolisa esebenzisa ama-spikes yinto esihluphile kakhulu elizweni. Njalo uZulu uthi le yinto emele imiswe nguhulumende. Bajabulile abanengi kulandela ke ukutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana uSeni Spanda.
Indaba yasethusa kakhulu ngenxa yokuthi nxa sesibona abantu abakhangela ukuthi kube lokuthula elizweni lethu leZimbabwe, so kuyibo abadangadanayo, abagongodanayo, abatshayanayo, kuyethusa kakhulu. Sinanzelela ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi ilizwe lethu lilendlala, ilizwe lethu lilabantu njengamapolisa asesenza imisebenzi ongamelanga vele bayenze. Sike sananzelela ukuthi bake bajikela lokho okuhlabayo kwabo kubhewule imchovo eminingi, abantu besifa. Lokhu vele kuyinto okwakungamelanga yenzakale, njalo azange sizwe amapolisa exolisa ebantwini. Ngakho-ke lesi sigaba sokuthi bathane la masotsha kulungile ukuthi kulungiswe abantu bengabotshayana, kodwa bona ngani kumele ukuthi kukhangele impande yokuthi kanti kuyini okwenze abesibutho beze bezonde betshaya amapolisa. Kuthi indaba yabo leyi yokuhamba befaka lokhu okuhlabayo kudabula-ke amathaya abantu, kulimaza abantu, kusiba nezingozi. Mbona ngani kube kuyinto kumele ukuthi iphele ingasayenziwa futhi.
Sesiside isikhathi uZulu ekhala ngodaba lwama-spikes lolu ubaba Sibanda, ngisho lasedalela ephalamende soluke lwaphathwa lolu daba. Ukubhaxabulwa kwama polisa ngamasotsha singabona kusiba yikho okuqeda ukusebenzisa kwama-spikes na?
Engxenye okungabe sokuncedile ukuthi kume, kodwa siyazi ukuthi udubo yikuthi lindaba yama-spike yesetshenziswa ngamapholisa ukwenza imali. Udubo olukhona yikuthi lo obathumayo ukuthi bekwenze ukwenzela ukuthi athole leyo mali uza kuma yini. Kuyasokuduba ngokuthi kuvelela ngathi, ngoba nxa sikukhangelisisa kukhangani kuyabe kuvelela khona le ma-ofisini amakhulu, kuyindlela eyokwenza imali engalunganga. isiginga esisetshenziswa. Bona ngani kuzahlupa kodwa ke kungaqhubekela phambili kodwa mbona ngani sokutshengisa abantu ukuthi sokusiba lomzila oyisabisayo osuweqwe ngamapolisa lamasotsha. Okokuthi kungaqhubeka lokhu kusiya phambili ilizwe lethu lisengozini kakhulu yokuthi abantu balwe balishane balimazane.
Umnumzana Useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye Christian Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano werally kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds lapho inkokheli eyake yaba kubandla leMDC lisabambene kanye lamanye amabandla. Elabakhokheli ababalisa umnumzana Morgan Tswangirai uTendai Biti lomnumzana Walshman Ncube abaza kuba khona ndawonye bekhulumisana loZulu. Omunye obekhangelelwe ngabanengi ukuba khona kulumbuthano ngunkosikazi Joyce Mujuru kodwa obikwa engasoze abe khona. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo omhlangano okusasa lapha amabandla wonke aphikisayo afuna ukwenza umanyano hhayi kulungiselela sokuthi kuhle sibili la maphepha okwazisa amapholisa akusisenza khonokho aselungisiwe osokuswele nje ukuthi kudaze uZulu ukuthi abe seZimbabwe Grounds kusasa okuthi azwe ukuthi lokhu abakunika inkokheli yezamabandla aphikisayo umbono ababewufuna ukuthi sikhiphe uhulumende wezanu-P_F owamasele.
Wona amapholisa atheni aliphile na imvumo?
Hayi amapholisa ayiphile imvumo kodwa sonke siyazi ukuthi sikhuluma kungenje besilwa umhlangano emahlalandeni yeSDC lapha amapholisa ayesiye khona imvumo kodwa bangenile bathena intuthu ezifitshayo emahofisini ebandla lethu kodwa lokhu kwakusesabisi ngoba ivele yinhlala yenza. So thina nje amabandla aphikani aphikisayo sazasabisezimbabwe Grounds sitshela uZulu umbono wakhe asinika wona mayelana ngomanyano ukuthi uvumelana nalokhu ethi
sizwa kuthiwa kuzaba kule nkokheli yamanye amabandla. Ungasitshela ukuthi ngobani abanye ababe khona?
Okwakhathesi sinamabandla ayithupha sesile saxoxisana nawo. So mine ngingakambi okwakhathesi sizesiqedise laba abanye abangabuye ngoba kule themba ukuthi engxenye abanye bangabeya namhlanje. So sizakwazi ukuthi abuyile sibili mangani zabo.
Ibandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party liyaba likhona yini?
Hayi okwakhathesi bebengasondeli but kule themba ukuthi engxenye bazasondela. Nanxa bengasondelanga kuzadanisa ngokuthi udubo olukhona lapha yikuthi njengezizalwane zaseZimbabwe abantu izalwane zaseZimbabwe zithi zona okwenza ukuthi sidliwe yizane yikuthi singena sibaningi singamabandla aphikisayo bese siqhamula amavoti izane liseyina. UZulu bekhuthaza ukuthi sibambane singamabandla aphikisayo futhi siqedule izane kodwa siqaphele ukuthi uzane izasebenzisa amanye amabandla aphikisayo benza ngazane bafuna ukuzosebenza lathi bona belanti ukuzodilisa.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe ufike kwele Iran lamhlanje ekuseni elanda umkhosi wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe ukuqala umsebenzi umnumzana Hassan Rouhani ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. URouhani ubevele enguye umongameli wele Iran njalo ukunqoba kwakhe kutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa lelo lizwe okweminye njalo iminyaka emibili. Umgabe uhlangabezwe egcekeni lendizamchina eleTehran International Airport ngumeli weZimbabwe emhlubulweni weMiddle East umnumzana Nicholas Kitikiti. Iqula likaMgabe ligoqela isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mbenge Gwi. Abanye basola uhambo lukaMgabe lolube sithi udlalisa imali kahulumende yona evele ingekho. Ulife Talk lamhlanje sixoxa ngomanyano wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho obizwa nge-MDC Alliance. Abakhokheli balumanyano baza kuba lomhlangano eHarare kusasa, njalo baqoqela umnumzana Morgan Tsvangirai lo mnumzana Welshman Ncube. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isakhiwo eside ukwedlula zonke izakhiwo kwele Dubai silumathe umlilo emadabuka kusa lamhlanje. Lokhu ngokwesibili lesi sakhiwo sisitsha phakathi kweminyaka emibili. Ugatsha lokuvikelwa kwengozi zemvelo elizweni lelo luthi akulamuntu olimeleyo. Abalo becatha abeqembu le-Al-Shabaab babikwa sebehluthune idolobho le-Ligo eliduzane lesigodlo sele-Somalia i-Mogadishu. Abe-Al-Shabaab laba bathethe ithuba lokusuka kwamasotsha kwele-Uganda ekade londoloza ukuthula kulelo dolobho basebehluthuna-ke intambo emadabuka kusa. Iningi labasakhulayo esigabeni seMathebelele North lithi alisekeli umkhankaso kaMongameli Mgabe wemihlangano labasakhulayo ole Youth Interface besithi awulethi inzuzo lentuthuko elizweni ngaphandle kokukhankasela uMgabe kukhetho luka-2018. Upraxedis Jeremiah weStudio 7 usipha lolu daba olulotshwe ngonompumelelo moyo.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe libandla lezaphu emzola izakhamizi zelupane wesizithi sokuyiminyaka edlula engamashumi amathathu zisetshenziswa ngumongameli Robert Mugabe, kodwa ngemva kokuvota azitholi lutho oluthuthukisa isigaba. Umgcini silalo wezaphu eMartin North umnumzana Lord Kupe uthi umongameli kehlukane lokufuna ukusebenzisa abasakhulayo besigabeni.
Ama-interface la nxa siwakhangele thina nxa sisithi siyawahluzisisa sibona ukuthi uthi ontanga bezombuka ukuthi yena useguge okungakanani, njalo ufuna ukubasebenzisa. Usebenzise thina ama-ovet lezakhamizi ezindala sesiya kubontanga. Sithi kayehlukane labontanga laba ngoba lapho abasakhona ubasedongeni.
Mnumzana Nkululeko Wonyoni uvumelana lokhuphi ethi kanti vele ufuna ukubusa kuze kube nini.
Sithi phansi lakho asifunda kukuzwa and kakuyekele khonoko kuze kanti yena ufuna ukubusa azafike ngaphi. Kusho ukuthi khonoko akutshelwa ngumama uGrace kakugcine njalo kungumphako kuye kusasa ngoba usehlulekile 37 years ekhulu esenza into ezingalancedo. Ngiyabonga.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Joseph Mpofu uthi uMgabe kayephumula wabasebenzisa kwenela.
Ta lokho vele into engaphandle komkhuba la kuNkulunkulu akulunganga ukuthi sethezise umntwana endaweni enjalo. Hayi, kayekelane lakho. Kayekelane lakho, abantwana bazenzele ukuqondileyo baladlele imikhuba abayiphiwa ngabazi. Into le vele ibuhlungu kakhulu. Asiyithandi vele. Nxa esebona ukuthi sesehluleka kahle ahlale phansi njengoba abantu sisithi nakasuka ahlale phansi. kulokuthi ethatha abantwana abasebenzise funa ukuthi abagqilaze futhi njengoba agqiliza thina abadala abazali babantwana.
Osakhulayo uMehluli Ndebele uthi imihlangano leyo ingcolile njalo bayadubeka abalamsebenzi sebebhodala ezikhoni.
Hayi vele ingcolile kakhulu, kayekele lokho, vele asifunda kukuzwa la ngoba sihlupheke kakhulu amayouth, sithwele nzima, sisakwazi ukuthi sesenzeni, sesibhoda lezikhuni emakhaya sungathi sesizibhonda ngenxa yokuswela imisebenzi. So Mgabe, hlala phansi, yekela lokhu, akusakulingananga, sukhule kakhulu.
Kuthi uMnumzana Nomeni Dliwayo esinye njalo isakhamuzi seMzola uthi leyo mihlangano abayifuni, wehluleka ukuvumelana labo, uzavumelana kanjani labasakhulayo?
Asifuni, asifuni imihlangano leyana eyenziwayo eyokurobha yokusela. Ya yikho ke nxa kwehlula ukuthi awelelane lathi thina abazali, kutsho ukuthi angawelelana labantwana njani, ethatha abantwana ebasa engozini. Yikho engokhulumayo.
UMongameli Mgabe useqhube imihlangano emihlanu ezigabeni ezinhlanu labasakhulayo. Usesalelwe ngemihlanu lapho ajonge ukudinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo phansi kohlelo alubiza ngokuthi Youth Interface, egcwalisa uhlelo lwebandla elibusayo abalubiza ngokuthi yi-Generation of 40, ngoba abasakhulayo baningi njalo balakho ukuvota ngobuningi banqobe. Iningi labantu liyayisola limihlangano ikakhulu abadala kunye labalwa impi yenkululeko, bethi uMgabe wabasebenzisa isikhathi eside kodwa engagcwalisi izithembiso, nanko esekuqambukela abasakhulayo abangazi imigqa yakhe. Umhlangano we-Youth Interface olandelayo wenzelwa inkabazwe. Mimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingupraxitis Jeremiah.
Bakhona abathi umanyano we-MDC Alliance ozabunjwa usemthethweni kusasa ngeke wasusa ibandla le-ZANU-PF embusweni. Kanti abanye njalo bathi selidumela emansumpeni ukuthi ibandla leli likhitshwe embusweni. Asizweni uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe. UNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli we-MDCT, ilo uMnumzana Mkhokheli Moyo, bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba kuhlelo Asixoxeni Zimbabwe Today olwethulwa iStudio 7 enkundleni ye-Facebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele.
MDC ngabe ngizihluphe ngazo zonke lezi zinto, ngabe ngizihlupha ngokuthi singenza njani ngendaba leyo yokuriga. Yebo, la yena leyo kuvotela kumele kube yiyo eqakatheke kakhulu, iqakathekile nayo as we push, but the main one, ngoba sehlulwe yonke le minyaka edlulileyo, sehluliswa hashi yinumber kodwa sehluliswa yi-military, sehluliswa wethuselwa intimidation emaphandleni, sehlulekiswa yikuriga, into ezinjenga zonke ezinjengazenezo. But abafowethu laba babizana bathi asihlanganeni futhi sibe le number kwenzela ukuthi sinqobe ngezindlela. They are making, bayenza esinye i-statement khona bathi bona badliswa eminyakeni edlulileyo ukuthi babe ngabambananga. I don't think that's the truth.
Sesilo mama-ke uThabita Khumalo, umsekelo wesikhulumeli se-MDCT,
uyakhombisa ukuthi singaba nempumela enhle. So esikwenzile esiqoqisane sifanele izifiso zokuthi siguqulele ilizwe ikhiphe izandla. Sokwaza siyahlangana ukuthi siqoqisane ukuthi kube nempumela enjani lapha siqoqisana khona ngodaba lokuthi kube nomonyana.
Silo Mkhokheli Moyo, Mkhokheli kunjani?
Ngiyaphila mfundisi.
Ye, kule MTC Alliance ungathini ngayo?
Angeke ngayisupporta vele umbono wayo, ngoba shathi bonke laba bantu abakuyo lo Alliance yinzalo yeZANU-PF nje yonke leyo. Yini into abazoyitshintsha abehlule ukuyitshintsha besakwiZANU-PF yakhona le?
Utsho ngani khonapho ukuthi inzalo yeZANU-PF?
Nje kahlathi bafuna nje ukuzama, bafuna nje ukuzama ukuthola amavoti wabantu kuphela nje, kungena into abazoyenza. Ngoba if bevele befuna ukuyenza into yabo lena, bavele bezoyenza besale iqembu leZANU-PF.
UMkhokheli Moyo, uNkosazana Thabita Khumalo, umsekelo esikhulumeli se-MDCT, lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Kwezemidlalo lamhlanje iyaqhubeka imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League ngempela viki kule midlalo egobhozisa amathe ekhangelelwe ngabanengi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. UPraxedes Jeremiah usipha lolu daba.
Kusukela enkundleni yeRufaro Stadium, Mandaba, eluveve lezinye kuyabe kungabizwa ozwayo. Umdlalo okhangelelwe ngabanengi osenkundleni yeMandaba Stadium, lapho kudibana khona amaqembu aphezulu kwengalane yemihlomelo abayibo abanqobayo ngomnyaka ka-2015 abe-Chicken Inn, le qembu eliqeqetshwa nguNomen Mabheza ele-FC Platinum. Amaqembu lawo mabili wonke alalo ithuba lokunqoba oba zintshantshu zalonyaka kungalane yemihlomelo, njengoba iChicken Inn ikhokhela ngomhlomelo owodwa nje kulengeze Platinum Stars ehlezi endaweni yesibili belandelwa ngabe Gamecocks. Laloba nje abanye besithi umdlalo wasenkundleni yeMandaba yiwo umdlalo omkhulu limpela viki, kulabanye abangavumelani lalo mbono besithi umdlalo omkhulu ngosenkundleni yeRufaro Stadium eHarare kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leBlack Rhinos lele Dynamos. Emdlalweni wokugcina amaqembu la aze anqikilane, iDimbare itshawe 1-0, ngakho-ke ingena kulo mdlalo ngolaka ifuna ukuphindisela ukuyangiswa eyakwenziwa kulowo mdlalo, njalo izama ukujabulisa abalandeli bayo. Abanye njalo ngabathi umdlalo ozwayo ngosenkundleni yeLuveve koBulawayo, lapho kudibana khona abeqembu lengeze Platinum Stars abayibo abahlezi endaweni yesibili bekhangelelwe ukuba njalo lethuba lokuba zintshantshu zalonyaka ze-PSL ngoba betshiyene ngomhlomelo owodwa nje labakhokhelayo abe-Chicken Inn. Bona ke badlala leqembu elisendaweni yesihlanu ele-How Mine. Ngiyimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elihlabela ingoma zokholo ele The Disciples of Jesus Christ Gospel Group, lona eliledlalade elitsha elilesihloko esithi Umbonge uJehova.
Kuhle ngani lo mpendulo sibanda ngumuntu lomfo wabo ababumba iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Lezi nsizwa ezidabuka esabelweni senyathi zingene kwezomculo ngomnyaka ka-2015, njalo sezenelise ukukhipha amadlalade amabili awengoma zokholo.
Sakhupha i-albhamu yethu lokuqala elithi Umose Wayibona. Ke ngomnyaka ka-2017 sakhupha enye i-albhamu entsha ethiwa Umbonge uJehova. Ngiyajabula lesekelo esilukuthola ebantwini, kuyabonakala isokuthi hayi isizwe sakithi siyasapota.
Idlalade leli elithiwa Umbonge uJehova licindezelwe House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko, njalo lile ngoma ezilijumi ezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Umbonge uJehova. Abaculi basemaNdebeleni bahlala bekhala ngokuba ingoma zabo kazitshaywa emsakazweni, kodwa iqembu le The Disciples of Jesus Christ lisebenzisana nabanye abaculi abagoqela uColin Moyo ukufikisa imisebenzi yabo kuZulu besebenzisa iziganiya.
Abantu bawusilela umusic wakithi ngapha, so bagcina betshaya umusic weSouth Africa. Yikho sathi ngcono siphume siwuhambela umusic wethu ebantwini, kuze mhlawumbe kunanzeleleke ukuthi hayi neMandebeleni ukhona umusic ojabulisa abantu.
abaculi laba abathandana ukuthi kuba ngosuku olulodwa bathola imali engakanani ngokuthengisa ingoma zabo ezitaladeni, kodwa bathi kuyabaphilisa lezi muli zabo njalo bazaqhubekela phambili ngoba kuyiyodwa indlela yokuba imisebenzi yabo yaziwe kuZulu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Ngabafundi bakaJesu iqembo le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa azabumba umanyano we-MDC Alliance eHarare kusasa. kwanele ke okwalamhlanje isihlobo esithandekayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo makamu wangu matukanduna vafupatila azibe hope.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.